Izambuzi lezi zisemkambo phakathi kwedolobho lakoBulawayo njalo besezilesikhathi eside zingasebenzi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, bemanyane labenhlanganiso elwela amalungelo abomama eWomen's Institute for Leadership Development, iWILD, bathi babone belomlandu wokutholisa umama indawo ezihlanzekileyo ezokusebenzisa. Bethi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukuluza umuntu ongumama, njalo kumaviki adlulileyo kulomama owatshaywa yigetsi wabhubha ezama ukuzinceda emkotweni ngoba kungela zambuzi eduze. Unkosikazi Zanele Khumalo ophila ngokuthengisa ukhuluma ngenhlupho abakade behlangana lazo bengela zambuzi ezihlanzekileyo.
Injalo mama bona bathi siya lobuchapha ematoilet. Befika ukuthi ematoilet kuyabe kuminyene, bafika ukuthi ayonya sesegcwele, benzele phansi idoti kungasangeneki. Kube le challenge ukuthi akula manzi ematoilet, besingena nzima ukuthi uphume ungagezi izandla. So ama challenges besithola lawo amaningi kakhulu etoilet laphana. Ufike ku queue vele abantu belayinile kungangene iphathi ematoilet, but siyabonga nxa ukuthi sebenza sebesilungisele ematoilet.
Umnumzana Mike Ndiweni ungumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi izambuzi eziningi kazisebenzi emkambo, kungakho bebone kungumlandu wabo ukulungisa izambuzi.
Umuntu ongosemsebenzini kuyadinga ukuthi anayo indawo yokuzinceda nxa sethethe waphatheka. Ngokunjalo omama lawo kumele nje abantu basemsebenzini muntu wendawo zokuthi bazincede nxa sekuthe baphatheka. Njalo futhi okumqokayo ukuthi sikunanzelayo ukuthi omama phela ama-toilets amaningi awasebenzi khonapha emkambo. Yikho kumaviki ambalwa edluleyo kuyoba le kesi yomama lo nto watshaywa igetsi emkotweni ezama ukuzinceda ngoba kwakungani kwakungala toilet. So kufanele kungumlando ukuthi sizame khona okuncane esilapho sixhase iBulawayo Township sile WILD kuze si-renovate this toilet. So our hope is that ama-vendors bazalobuntu and bazame ukuthi babone indawo leyo iyancedisa kakhulu bayiphathe ihlanzekile njalo bengadili into ezenziwe phakathi.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama eWomen's Institute for Leadership Development, unkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukumeza umuntu ongumama.
And njengenhlanganiso thina sisebenza labomama kakhulu, and we want to see ukuthi umuntu ongumama indawo yakhe ihlanzekile and njalo she's able to enjoy her freedom. So business abeyenza without having to worry ukuthi kambe uza ama-facilities nxa esiyangaphandle uzasebenzisa ama-facilities ngaphi. Andfanele ukuthi sifake indawo yokuthi omama bakwanise ukutshintsha ama-napkin for abantwana ukwenzela ukuthi bangahlupheki njalo nxa kuyukuthi bafuna ukutshintsha abantwana ama-napkin. So indawo le siyilungise during i-16 days of activism. Sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukutshaywa kuphela physically, but also khonkhana ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilet kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Unkosikazi Alderman Monica Lubimbi, umsekeli wekomiti ye-health and housing ekhansilini yakoBulawayo, ukhalaza ngokuba uZulu uyabhidliza izambuzi laloba elungiselwe kuhle.
Nje lanxa sibenzela kahle njenge-city council, abantu baduba ngokuthatha khona ukuhlala kwizinto okoku-clean toilet, abuye avandalize ini impompo, athathe impompo right kwampanxa esesebenzisile isambuzi uzageza ngapi? Nje usethethi amathishu zonke bayathatha, akulanto abangayithathiwe, konke imithanyelo bayithatha, konke ama-sanitizer bayathatha. Asikwazi ukuthi kati uBulawayo singamncedisa njani, and asikwazi ukuthi singakunqamela njani khona lokhu abakwenzayo ukuthatha into engaso yabo. Vele kuqhayazana besaba abantu njani. Sokufuza ukuthi khona nalapha kube yi-toilet, senzela ukuthi sithenge ini equipment yokuklina lama tissues.
Umunicipal wakoBulawayo uthi ulezambuzi phose ezilikhulu i-97 kodwa ezedlula ingxenye zivaliwe ngoba uZulu ezisebenzisa buchapha engalondolozi ukuhlanzeka. Ngakho-ke uthi izambuzi zingokunye okudingakalayo empilweni yomuntu wonke okumele zilondolozwe zihlanzekile ngokusebenzelana kwabazisebenzisayo labekhansili. Izambuzi lezi ziqheliswe kwaba le ndawo zokutshintshela abantwana izitshubo, indawo eziqondileyo zokulahla ingcekeza njalo zapendwa kakutsha. UZulu ukhuthazwa ukuba aphathe kuhle izambuzi lezi lokungabi lobuchapha bokulahlela ingcekeza ndawana yonke ngoba kungela muntu ozabuya ezogezisa loba ukuthanyela. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.